Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 1 kuNhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yema ukuntenga sesikubonile kakhulu ukukhokheli ba. Izithembiso zabo zingafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezijiyele ikonteste impumela yokhetho.
Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka siyingxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane.
The Second Republic is joining the efforts to find closure and a healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of power and independence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uzulu. Uhulumende wazise namhla ukuthi usebuyisele umthelo we-import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe ngaphandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isimo ebandleni le-Citizens Coalition for Change siqhubeka siyingxabangxoza singazwisiseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe zimpehlane. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu bekhangelele ukuba kuzalungiswa udaba lokhetho olwaqhutshwa nyakenye ngoncwabakazi olubikwa lwebiwa libandla le-ZANU-PF. Ngulabathu daba lolu selufike emaphethelweni kulandela ukusuka kukaChamisa ku-CCC kodwa kube labanye abathi lulakho ukuphenywa ngendlela ababefisa ukuba yenziwe inhlanganiso yomanyano wamazwe akuzansi yezwekazi le-Africa, Southern African Development Community kanye le-African Union. Kusiya phambili kungenzakalani ngalokhu njalo kuqhutshwa ngubani. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabathi udaba lolu solifike emaphethelweni ngumnumzana Stevenson Ndlamini, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology.
E-CCC asisayiboni kuyisasa engathi lesi sisindo. Ngemva kokuntenga-ntenga sesikubonile kakhulu kubukhokheli babo. Izithembiso zabo zingafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile iphe izithembiso ezijiyele ikonteste impumela yokhetho. Ngakho esingakukhangelela ukuthi hayi ikusasa ye-CCC kayisekho. Noma ingazizama ukuvuselela, hayi ukuntenga-ntenga lokhu sokuyenze abazintshaka ukuthi loba kusasa laba sile sithi bayayimela ayisela sisindo yayilaso. Isibonise ukubana kulokukhalehalela kakhulu izikhundla kulokumela eqinisweni amalungelo abantu. Esingakutsho ukuthi hayi kungasela Chamisa sokuzaba lokulwiwa kubangiswana lelo bizo abangabe besiya kukhontesta lana impumela yokhetho. Sokungaba yinto yokwenza nje ukuthi nje njengoba into yavela yaqaliswa kodwa hayi sebewile isithunzi loba isadiki sibakhangela abasela sisindo ababenazo.
Kodwa umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu, uthi udaba lokhetho lungalungiswa uma umnumzana Nelson Chamisa engakhuphisana umlotha loJabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Waxotshisa amanye amalunga ebandlaleli ephalamende lakumakhansili esithi kabangenanga ngemfanelo.
Ukuthi opposition ukuthi lunge ayikhangele inkinga ekhangelane lazo, inkinga zokuthi mabantu bekhala bethi hayi lana siphatheke kabi abantu bakunanzelele khona lokho yebo amaphuthe ngabe yenze kwase kusithi intervention yathi sisiba worse than expected kodwa sesilenkinga manje ngokuthi phela isadaka yakhona uzoyilanda uyilanda njani into le uyibona ukuthi singama pieces kanti kodwa ke njengoba isindebele sithi akufela akulahlombeleko ngokufela so kumele ukuthi abantu ba-tressane back bakhothisane umlotha bakhulumisane isikhathi sasekhona singakayi ku-2028 sithi try ukuthi sibone ukuthi lokhu ebese sikulahlile singayenza kanjani sizame ukukuzuza kuningi kuyamoshakala manje ilizwe izinto ziyadula ezikolweni abantwana bayehleka ezikolweni akula nto ehambayo nje thina sibhizi siyalwa silwa ngento yokuthi ngabe besikhulumiseni ngabe kwasakulungisa lokhu kwadlula kudala.
Uchamisa wathembisa esakhokhela ibandla leli esenda kunqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye ukuba uzakhuluma leSADC le-African Union kuqhutshwe ukhetho olutsha. ISADC yathi eleZimbabwe kumele lilungise udaba lolu ngokuhlolisisa indlela eqhuba ngayo ukhetho. UMnumzana Bhasho Sibanda uwaqotshiswa nguChabangu edala lephalamende njalo kwamanje olandela uChamisa uthi umkhokheli lo nguye yedwa ongalungisa udaba lokhetho.
Umongameli waphuma ku-CCC but kachiyanga i-politics zokulwisa izandla kachiyanga ukuba ku-opposition yikho kokuqala. Okwesibili sibekile thina i-committee yabantu abangu-10 ekhokhelwa ngubaba uJameson Timba okokuqala ukuthi ekhulumisana lo mongameli. Okwesibili kube yiyo njalo eyabe irana ilungisisa ukuthi umhlangano usebenze njani. Lokho kutshona lokho kutsho ukuthi umhlangano uyaqhubeka njengendlela okade uqhubeka ngayo. Yikho thina sithe ama-members of parliament ethu ama-councillors iqhubeke esemsebenzini ngoba silomlando wezithembiso esathembisa wona abantu. So engakutsho ukuthi hayi esihlezi sikutsho thina ukuthi isitrakhi seZimbabwe ukulwa kweZimbabwe asokwe-CCC kuphela ngokomuntu wonke ngokukazulu wonke kungakhathalekile ukuthi ukuba dlaliphi uku-social movement. So nxa abantu balandela i-statement sikamongameli uzananzelela ukuthi umongameli wathi hayi yena kasozami ukulwela abantwana beZimbabwe ukulwela inkululeko yeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi kasekho ku-CCC. And thina okwakhathesi lokhu simbona njengomongameli ngoba wewavotelwa ngabantu ngo-August. So ngamafitshane lokhu sisebenza nomongameli uChamisa sisazosebenza naye lokhu simbona njengomongameli. Esilungwini bathi once a president always a president. Yikho umuntu lalo engaphuma ukuba ngupresident uyabe lokhu ebizwa kuthiwa ngumongameli upresident Mbeki president Mokshante and so forth. So lokhu sisebenzisana laye okukhulu okumele abantu bekumelele izimemezelo ezizalethwa ngumongameli ukuthi kusiya phambili yena uzafuna kusetshenzwe njani.
Akwaziyo ukuba kuza kwenzakalani kudaba lokhetho ngoba kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-CCC kulabanye abasebesithi yibo asebekulikhokhela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingu-Gibbs Dube.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzaqhubeka ngohlelo lokulungisisa udaba lombhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuba amanyanise uZulu. Wethule amazwi lanamuhla eseHarare emathuneni namaqhawe awe-National Heroes Acre kungcwatshwa uRidzai Mabuya owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZandla elaliphansi kwebandla leZanu. UMabuya udabuka esigabeni seinsiza eMathabeleland South, kubika umlondolozi Ndlovu.
UMnangagwa wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende eseqale uhlelo lolu eMathabeleland oluphikiswa ngabantu abaningi abathi akumelanga angene kudaba lolu ngoba kuthiwa ngomunye wabaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi loba ekuphika lokhu. Uhlelo lolu luqhutshwa zinduna njalo kuvalelwe phandle ababalekela umbhuqazo lo abahlala emazweni achiyeneyo. UMnangagwa uthi Loko okwenzakala emuva akumelanga kuqhubeke kuphazamisa ilizwe esithi uhulumende wakhe ufuna ubambanisa abantu bonke. Okwakhathesi uhulumende wami uza le mizamo yokuba siqede udaba lolu ukuqeda amanxeba alethwa ngokwenzakala sisanda kuthola uzibuse. Sisebenzisa indlela esincediswa zinduna zethu silungisa udaba lweGukurahundi.
We are addressing the Gukurahundi men.
Umnangagwa uthe umsebenzi lo uzakwenziwa zinduna emhlubulweni weMatabeleland lapho ezabhotabhota zikhuluma labantu abathinteka ngombhuqazwe weGukurahundi. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe le ndaba zokukhumisana umlotha zithi uhlelo oluqalwe nguhulumende alusozelwe nelise ukupholisa amanxeba ngoba luchiye phandle ezinye izigaba zelizwe labanye abantu zikhuthaza ukuba ngabe luqhutshwa lasebulenjini be-internet. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust umnumzana Reward Siziba uthi bekumele uhlelo lolu luqhutshwe ngendlela eyamukelwa ngumuntu wonke.
Thina sithi kambe ngizinduna zodwa yini okumele zikhangele yizo zodwa yini okumele zilungisise udaba lolu kumbe kulezinye inhlanganiso lama-political party abanjengabo zapho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo okuhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu othi noma nje uhulumende enze kuhle ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu ngumbhuqazwe lo bekumele engafaki imigoqo.
Lalo babezimisele indlela yabo abafuna ukulungisa ngayo ayisiyo indlela esuthisa ama-victims, indlela ejabulisa u-perpetrators.
Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Prince Ncube uthi okwenziwa ngumnangagwa kulungile ngoba kuyindlela ezakwenza ukuba ilizwe libe lentuthuko kungabi labanye abayabe belokhu bebhibhidla amanxeba asele minyaka neminyaka.
Umongameli uPresident Emmerson Mnangagwa uyabambanisa abantu abeZimbabwe. Siyathaba ngendlela enza ngayo umsebenzi awenzele ezintwini ngoba lokhu yikho okuzabambanisa abantu abeZimbabwe.
Kulabantu abafika inkulungwane ezingama-20,000 ababulawayo i-5th Brigade kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiya ku-1986 ibandla le-PF ZAP elalikhokhelwa nguJoshua Mqabuko Nkomo lingakalobelani isivumelwano somanyano leli-ZANU PF ngomnyaka ka-1987. Owaye ngumkhokheli welizwe uRobert Mugabe wayala ukuxolisa esithi wakuye kuphambana kancane okwenzakala ngesikhathi lesi. Waya kugoqwanyawo engaxolisanga. Uhulumende wakhe wazama ukuhlolisisa udaba lolu esebenzisa iJihambakwe Commission of Inquiry eyayikhokhelwa ligqwetha elikhulu umnumzana Simplicius Jihambakwe, kodwa impumela yakhona yafihlwa. Abanye babambe owangaphansi besithi pho lokhu okwenziwa zinduna ngokwani njengoba lakho kulakho ukuba kugcinwe emahofisini kahulumende kumbe kulahlwe ngumnangagwa. Kulabanye njalo abathi umnangagwa ulakho ukuphekapheka impumela yakho lokhu okuqhutshwa kwamanje zinduna. Abadala bathi sizayicela ivuthiwe. Kusenjalo uncome njalo okwenziwa uMabuya esithi wala kakhulu impi efuna ukuba eleZimbabwe libe lozibuse. uMabuya wathetshulwa yingwe mhlaka 12 Zibandlela ngomnyaka ka-1952 esigabeni seNsiza eMatabeleland South ubhubhe ngeviki edluleyo ngemva kokugula kwesikhatshana. Ngomnyaka ka-1954 imuli yakoMabuya yathuthela kweleZambia, kwathi ngo-1969 uMabuya waphatheka kwezombusazwe ngokungena kwakhe kuviyo leZanla. Wasuka waya enkambeni ye-Itumbi kweleTanzania lapho aqeda izifundo zakhe zebutho. Kusukela ngomnyaka ka-1972 uMabuya walwa impi esendaweni yeMtoko, kwathi ilizwe selithole uzibuse wangena kubutho leZimbabwe National Army. Uchiye unkosikazi, abantwana labazukulu abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa no 9:30 ntambama la no 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Uhulumende wazise namuhla ukuthi usebuyisele umthelo we-import duty ezintweni ezibalulekileyo empilweni kaZulu eziyabe zithengwe phandle kwelizwe. Lokhu kugoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka la okugcoba, i-rice, isawudo, isepa yokuwatsha kanye leyokugeza. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto lezi ikhuphuke. Zithi njalo le yindlela kahulumende yokudinga imali njengeminye nje imithelo eminengi asanda kuyethesa uZulu. Umthelo import duty wesulwa ngumphathi intambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nyakenye ngesikhathi samabhizimusi beZimbabwe sebekhuphule intengo kakhulu. Sixoxele ngcwethi ecubungulaze notho uMnumzana Reggie Shoko, yena othi lanxa inyathelo leli lizathakazelelwa ngamafekthali eZimbabwe lilethela uZulu weZimbabwe ubunzima bokukhwela kwentengo yezinto.
Singasikhangele kukabila kuzanceda amabhizinisi esithi ngama-producers nama-importers ethu lokhali ukuthi akwanise ukusecure imakethi yama-products abo. Indilengane ukuthi nxa ningakwanisi ukuproducer lokuthengise kukutanza akhona besemsebenzini. Singagana lihlangothi labathengi sokureducer i-competition okuthi kubana ekuriduceni i-competition i-imbasi singa-abuser. Siyakwazi ukuthi indawo yakwamabhizinisi yethu bayathanda ukudlalwa ngendlela yokuthenga ama-price.
Ngezinye indlela lapha Shoko, okulandelayo singabona intengo yezinto lezi ikhuphuka.
Vele lokhu asingesikubalekele. Siyakwazi ukubona uma kungalapompetition la into zizekhuphuka. Ubengazi ukuthi amabhizinisi wethu bantu abathanda ukuphakamile ukuthi ebuqendeni eyigona liyawa amandla kumbe lokhu kundlela lokhu kunje. Indaba yokuthi foreign currency yashoda sesiyithenga emkambo nomnyama okuhlala phezulu kwabantu amaprize ehlala ekhwela yikho esingabona sokusenzakala. Kodwa ikathi ngesikhathi lezi inyanga lezi ezidlulileyo ubona ngani ungabona ngani kuzinyo leZimbabwe yadura ukudingana negoli yangithibhile kule yeZimbabwe yinto esenzakala. Kathesi manje ngingasekubhadala ijuti isiba negoli yangile yangithibhila nango kathe sizekubhadala ijuti phezulu kwabo.
Uhulumende simbone sethula imithelo eminenginengi esithwalise uZulu weZimbabwe nzima. Lo umthelo asewubiselile singathi indlela yakhe yini yokudinga imali?
Ngiyabangela vele ngalesi sikhathi inkulumo enkulu ngoba into ezihlubayo kakhulu kwabantu bonke indawo zamatheksi lezi. Amatheksi lawo maningi kakhulu singathi Zimbabwe overtax. Ukulumende ngalayidinga singathi kuthole isiyoka ngokuyidinga yo mali. And unfortunately ngoba i-economy is almost 20% informal and isebena ngongayibhadali kudinga kusasa bona babo 30% abafomali okuzinza ukuthi ngesikhathi esilandelayo i-formal sector azizalisayo ngoba bona laba abasemaclub sebedingisa kanye into zabo ezisabo-informal bebanikela ama-tax yona lawa khona formal sector.
UMnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungulayo zenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. IZimbabwe izaqhuba ukhetho lwama-by-elections ephelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Zimba East, Seke, leGoromonzi South ngomgqibelo. Ukhetho lolu luqhutshwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lokumemetheka komkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization ikhuthaza abantu emazweni abhekane lodubo lwalomkhuhlane ukuthi bengabuthani, kodwa iZimbabwe iqhubekela phambili ngokhetho lolu leminye imikhosi ingakunaki lokho. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxa lomgcini sihlalo weboard yenhlanganiso yezakhamizi zeHarare, eHarare Residence Trust, uMnumzana Albert Mazula.
Okwa kukala sibonga umzamo kahulumende lapha abathi bona bazahlaba abantu lokho kuyabongeka kodwa ukuhlaba injekiseni singakhangelanga asingathi thina yi-root cause ye-cholera akusifikisi ndawo ngoba siseselalo udubo lokuthi amanzi kumele ukuthi kube le mizamo ebhangisayo ukuthi abantu bathole amanzi okwakhathesi kasiboni okwenzakalayo sayoshisa ukuthi sibone umunicipality ehamba noma le mota kumbe ama-tractor alamabhawuza athwele amanzi benika abantu amanzi yikho esingathi kuba ngcono njalo kulo daba lwama-sewage lengcekeza ngibona ngathi bakhangele kakhulu ekuhlabeni injekiseni kodwa bengakhangeli okuyikho okubangela injongo yekholera
inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuphe umbiko esithi ikhathazekile ngoba eZimbabwe laloba kulendlela zokuthi kulwisane lomkhuhlane wekholera kuqhubekela phambili abantu besenza njengasuku zonke angani umkhuhlane lo awukho kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lama-by-elections ngomgqibelo lokhu lina likubona njani
nxa abantu besiyavota kade umeke ukuthi sizwe njalo sibone imizamo kahulumende yokuthi abantu besiyavota khonaphana kulamabhawuza alamanzi ukuthi umuntu nxa evota akaqeda ukuvota kube la manzi ukuthi umuntu uyageza kusiba lesepa ngoba kuziqiniso ukuthi amanye amakholera emkhuhlane izabangelwa yikubuthana kwabantu bebuthana endaweni engalunganga bechawulana izandla kwesinye isikhathi njengokwazi kwethu ama-election ethathatha isikhathi eside abantu besima elayinini okwesikhathi eside abantu labana bama-vendors babesebebuya bethengisa ukudla okunye okuyabe kungaqini lama-fruits izithelo zizathengiswa khonapho andikangikholi ukuthi kuzaba le mizamo yokuthi bavikele abantu ukuthi bengathengi umuntu abebule indlala athenge loma amamango lezi suku imango ziningi zigcwele ngibona ngathi kuzabangela ukuthi kube lamanye ama-cases engezelelwa ngumumo obangelwa yikuthi abantu babebuthene
nxa sikhangela umkhuhlane lo umlando awukho kuhulumende kumbe ekhansilini kuphela izakhamizi lazo kufanele sibone ukuthi kuba lokuhlanzeka ngesikhathi izakhamizi siyavota yiwuphi umbiko elingawupha kizo
sikhuthaza abantu ukuthi ngabe siyavota khonaphana bangabingelelani kakhulu njalo nxa bebingelelana bakwazi ukuthi esuka khonapho kule ndawo lapha angageza khona njalo nxa bevela vota ngoba behlangene labantu abaningi into yakuqhala efika emzini wakhe esiyikhuthaza ukuthi kadinge amanzi ageze izandla esebenzisa isepa njalo kababekezele abantu abakhulekayo kulesi ngathi i-fasting kuzincitsha ukudla umuntu kungabekezela ukuthi ungali 6-7 hours kabazame ukuthi babuphe ithumbu bangali badle sebefike endlini ukudla okuhlanzekileyo hatshi ukuthi ehluleke ukuzibamba
lo ube ngumnumzana Albert Masula ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust esecingweni leStudio 7. Lamhlanje kungxoxo mpikiswano yethu sicubungula okwenzakala kubandla le-TCCC kulandela ukulahla kwalo ngwayelikhokhela umnumzana Nelson Chamisa lokuthi ukukhululwa kwelunga laleli bandla umnumzana Job Skala kungaletha mthelela bani kuleli bandla lakwezombusazwe elizweni usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe nomfundisi yaphambili Moyo ophatheka kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo
okusuke kwenzeka ukuthi inkonzo ifohle esibayeni uthe izinkomo kazibonke namathole namajongo singasazi ukuthi ubaba ekhaya kusuke kwathini into elusizi edabukisayo ngoba kusuka kwenze ukuthi ezombusazwe zintengantenge ngoba uma kungasekho ibalance elethwa yi-opposition kuzosuka kwenze ibandla elibusayo lidanase njengoba kungasekho ukuhlaba luvalo ukuthi lapha mangingenza iphutha kusihlelela unyawo kuzasuka abantu mhlawumbe bakhethe ibandla eliphikisayo.
Mfundisi Moyo, ungathi okwenzakalayo kutshoni kwezombusazwe elizwe?
Kulimaza ikakhulu bana laba ekade bevotile bekhetha abantu ekade bebakhethile bengasaba consult emcabangweni ababesuke babelayo kubathiya abantu bephazamisekile bengasakwazi ukuthi benze njani. Njengalokho kukhulunywa ngubaba uMkhwanazi lapho ukuthi kusuka futhi kwesikhathi kube sokunika ibandla elilodwa libe namandla liyenzele ukufunayo kudinga ukuthi ngani abantu nje bakhula kakhulu bakwanise ukumaneja nje ama-conflicts abo ngoba nxa kungalungiswanga ugcina soku-affecta futhi ivenezomnotho welizwe.
Mnumzana uMkhwanazi, kambe kuyini okunye abengakwenza?
Le nto yakhe uMnumzana uChamsa ibandla ebelibunjwe ngendlela elakhe elibunjwe ngayo obekungekho isisekelo esiyinkombandlela yokuthi imisebenzi ngalelo bandla izophathwa kanjani bekuvele kuthiya kuvule amagebe azokwenza ukuthi kungena amagazi endlini kungakho-ke angeke akhale kakhulu ngabanye abantu ngoba le nto ubengakwazi ukuthi ayilungise. Into ephakanyiswe ngoSengezo Thabango ukuthi mayilungiseke bekungento ebingeke yalungiseka usuke wathwala ilunda wazitshela ukuthi yena ungumuntu olosekelo oluningi kakhulu noma angaphumamela phana abantu bazomlandela. Mina ngiyakwazi ukuthi unalo usekelo olukhulu kakhulu kodwa kumele azehlise alalele lezi zinto ekade siphakanyiswa ngoSengezo ngabe uzilungise bengaphakathi kwesibaya engafohlanga besingeke sikhulume ngale nto esasikhuluma ngayo manje.
Mfundisi Moyo, sesiya phambili ubona ingani kuyini okungenziwa?
Isifiso sabantu ukuthi babone izwe leZimbabwe liphakama lisiya phambili even endabeni zepolitics kuchaphekela kusiya kwezeeconomy bafuna ukuhlala kahle kodwa nxa into zingalolu hlobo kuzachitha isikhathi esiningi kulokhu kukhangela okokulungiswa lokhu kulokhu mbitshana mbitshana ama-elections into ezabe ilokhu ithatha imali eningi elizweni imali okokukhangela elidingana iyadevelopha ilizwe ngoba abanye kathesi badidekile kabakwazi ukuthi balandele uphi ama-constituents abo omnye acanga ukuthi nangingayale kwini enza kubhenefitha njengabezenkonzo sikhuthaza ukuthi abantu ngabalungise iindaba zabo ngokuthula thina iminyango yethu njengabezenkonzo ihlezivulekile nxa abantu besinanzelela ukuthi sikhona njalo befuna usizo lethu siyanelisa ukuthi sihlale phansi sibaqondise lakho nxa bezaqondiseka sibabonise lokunye mhlawumbe abangakuboniyo.
Mnumzana uMkhwananzi, ubona kusenzakalani siya phambili? Sibona lokuthi sokukhululwe uMnumzana Sikhala.
Ngingagqugquzela labo abaphethe izikhundla abaqokelwe esikhundleni noma bengamakhansila noma bengamalungu ephalamende ukuthi mabahlale lapho abami khona. Ukhetho lusandukwenzeka bekufanele ukuthi-ke ngabe ibandla lisebenzisa lesi sikhathi ukuthi lijiyise inhlelo zalo zokugxila ebantwini kuze lilungiselele ukhetho olandela bangaze bazame ukwehlukana uthi leli dumba azophuma yolakha uJamisa laphaya khona kuzasuka kusilele amanani kuzokwenza ukuthi ibandla lizoba litsha azolibumba lingaphele likahle libe namandla la azokuba akade zoba khona ngabe bahamba bendawonye beyibhumba. UMnumzana uSikhala indoda enesibindi kakhulu futhi esibonisile ukuthi abantu baseZimbabwe uyabathanda bekumele ukuthi akwamukele engacela ukuthi abe ngomunye wabakhokheli bekuzokwenza ukuthi-ke balibambe leli bandla ngapha abanye besakhulumisana nalo ndoda obalekileyo kuze kuye ukuthi ngesikhathi uma ukhetho solusondele balungise izinto zabo bayirelauncha iphathi yabo sebeyinto eyodwa.
Singambone phenduka yini uMnumzana Chamisa njalo isamukelo?
Inkinga yiyo le nto yelunda ukuthi umuntu angazazitshela ukuthi yena ulandelwa ngabantu uma yena engekho akukho bandla then uzodaza inkandi achike intamo ayele angavumi lokho kumele ukuthi kube ngabantu baseZimbabwe abamqoqayo ukuthi hayi akuzama ukulalela abanye libonisane ngoba singazibuza nje ukuthi isinqumo esikhulu kangaka azazasenze nje ubeqale wakukhulumisana nobani.
Lapho sizwe umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungule zombusazwe exoxa ndawonye lomfundisi siyaphambili Moyo oyake ephatheke kwinhlelo zokuxwayisa amabandla ezombusazwe bendawonye losithandekile Mhlanga owestudio 7. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isimo ebandleni le-TCC singxabangxoza singaziseki kulandela ukusuka esikhundleni sokukhokhela leli bandla okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa esithi selingenwe ezimpehlane. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.